Uma tuliwe High Court kwele Britano Justice Julia Dias ulahle isicelo seZimbabwe sokuthi ijalele ICSID elamuja umnyaka 1996 libhange elikhulu lamazwe omhlaba ele World Bank liphathe indaba zelizwe leli. UDias uthi kumele kuhlawulwe amakampani amabili abalisa iBora Timber Private Limited neHangani Development Limited ayiwo aphanyeka udaba lwe Center for Settlement of Investment Disputes ngomnyaka 2010. Uhulumeni weZimbabwe uthi ulakho ukusiphikisa isinqumo esethulwe nguJustice Dias. Unkosikazi Virginia Mabhiza, igqwetha elikhulu likahulumende, uthi basahlolisisa udaba lolo.
Okwamanje angizikhuluma ngokuthi mutongo wakabuda ngenguva yokuhlanganezwawo sozothola amathano atinoona akakodzera zviri pamuchemo.
Umphathintambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi walile ukuchaza ukuthi uhulumende wakhe uza kwenzana esithi Studio 7 ayikhulume nomthuthisi omkhulu welizwe.
Shayela ucingo u-Attorney General wayephatheka kulolu daba njalo nguye wayehamba enkantolo yeLondon elanda leli cala. Ngibona kunguye futhi okufanele ukuthi akhulume ngalolu daba ngoba wayevele uhulumende.
Umthuthisi omkhulu welizwe uJustice Lois Mathanda Moyo laye walile ukhuluma ngodaba lolo.
Justice Mathanda Moyo.
Akwaziwa ukuba eleZimbabwe lizaphanyeka nini udaba lolu emthethwandaba kulandela isinqumo esithethwe lidale leHigh Court kweleBrithani. Igqwetha lezimele lingcwethu kwezomthetho womhlaba international law njalo elilwela ilungelo loluntu uMnumzana Lwazi Jamela uchaza ukuba kutshoni okwethulwe iHigh Court yakweleBrithani.
Isinqumo sokulahlela khatshana isicelo seZimbabwe esokuthi isinqumo se-tribunal singabhaliswa njenge-judgment kwale-England. So okubani ukuthi nxa sesikhuluma kathe sukutho ukuthi hayi isinqumo lesane se-tribunal sesibhalisiwe nje njenge-judgment yasedale lenkundla ezemthetho we-England. Usutho ukuthi hayi abana nxa abantu osomabhizinisi laba bazahambisela phambili indaba yabo isinqumo lesi sigcwaliswa njengokugcwaliswa okwenziwa izinqumo zonke ezemthethwandaba yase-England. IZimbabwe nxa ilama properties kumbe sithi ile zinto ezikwanisa ukuthi zibanjwe zithengiswe ezifika khona isikweleti sona esise se-R124 million le interest yakhona zilakho ukuthi zibanjwe khona le-England zithengiswe. Kanti kumbe iZimbabwe izabhadala osomabhizinisi kumbe izayekela nje layo njengoba ikhanya hayi iyakhonona iZimbabwe layifuni ukuthi ibhadale.
Kujamela uchaza kabanzi ukuthi kungani leZimbabwe lingavumelani lokwethule i-Center for Settlement of Investment Disputes
ngo-2021. Amakampani lawana aphumelela kusicelo sawo enkundleni ye-England ukuthi isinqumo lesiyana se-tribunal sibhaliswe njengesinqumo ledale lomthetho owase-England ukuthi ngesikhiwa sithi is registered as a judgment of the court ye-England. IZimbabwe njalo kayisuthisekanga khonokho kayivumelani lesinqumo senoso yafanele amaphepha ukunkundla ye-England ikhonona ngesinqumo soneso njalo icela ukuthi isinqumo lesi sibekwe eceleni.
Ingcwethu yehlaziya zombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu ekuhlanganiseni National Consumer Rights Association of Zimbabwe uMnumzana S. Ndlela Ncube uthi isigqibo lesi yisifundo esikhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe alandele umthetho wokunhlelo zakhe.
Umthetho kawulandelwe ulandelwe uhlolisiswe ukuthi kambe umthetho uthini. Kwenziwe khona lokhu umthetho othi kakwenziwe, ungathathi izinqumo zepolitiki, ungathathi izinqumo leziyana ezibonisa ukuthi umthetho kawuhlonishwa ngoba phambili kuyahlala kulimaze njalo sezifunakala izimali zakhona.
EleZimbabwe lathuthula amapulazi abamhlophe kusukela ngomnyaka ka-2000 lisithi abensundu kabanamhlabathi wokulima. EleBrithani lamanye amazwe agaba umkhosi esithi akukho emthethweni okwenziwa ngeleZimbabwe. Kodwa wayekhokhela ilizwe ngesikhathi leso umuyi Robert Mugabe wachapha ngenduku esithi sesifikile isikhathi sokuthatha umhlabathi uphiwe abensundu. Uhulumende wathembisa ukuba uzahlawula amabhiliyoni amathathu emadola emelika 3.5 billion ukuthi abhadale ahlawule izakhiwo lezo ezamapulazi hathi umhlabathi ngokwawo. Ngiyimele Studio 7 iBulawayo, ikamela mwezi eChisa Sibanda.